Soko isika disendaba ku VOA Njebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga jonga kande miri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukelayo ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 25 Mfumfu 2022 ngugeyino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Business wise it is crippled us. Ukuthi thina siyenza ama transactions ngaphandle kwelizwe.
Abantu abaningi batshengisele emgwaqweni namhla eZimbabwe besola izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Ayisiphume siya ngapha ama-sanctions kungela mali lokhu zenhlengela freedom eZimbabwe.
Kodwa kulabanye abathi akumelanga zesulwe izijeziso zenotho lezi. Kule ntatheli izindaba esezibumbe inhlanganiso ye-Journalists for Economic Development. Ibandla leZANU-PF selilungiselela umhlangano walo omkhulu owe-Congress. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Kulabanye abantu abatshengisele namhla eHarare kobulawayo eGwanda lezinye indawo bekhonona ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Lolu suku olwafakwa inhlanganiso ye-Southern African Development Community olokulwisana lezijeziso lezi phansi komkhankaso olesihloko esithi Anti-Sanctions Campaign. Kwenziwe phose okufanayo eGaborone kweleBotswana. U-Ezra Chisa Sibanda usethulela lolu daba.
Abaphatheke emkhankasweni lo bathi izijeziso lezi zibhidliza umnotho wakweleZimbabwe. Inhlanganiso ye-Southern African Development Community layo ithi kumele zesulwe izijeziso lezi ethi zibisela emuva eleZimbabwe. Kodwa le Melika lethule umbiko eHarare lisithi izijeziso zenotho azilani lokugukudeka kwemali yeZimbabwe. Imithetho yokwenza kube nzima ukuvula amabhizimusi elizweni, izivumelwano zama-contracts ezenziwa nguhulumende, labanye abantu abalezimali ezingaqedekeliyo, njalo lokwebiwa kokwenziweyo ngamanye amazwe labosomabhizimisi. Elebhrithani lalo lithe lona lafakela abantu abahlanu kuphela izijeziso zenotho. Loba kunjalo batshengisela abantu phandle kwesigodlo seMelika eHarare emgwaqweni kobulawayo eGwanda namanye ke amadolobho. Bekuhlatshelwa kukhiywa kubhodwa emgwaqweni kobulawayo ngabatshengiselayo laba bethi izijeziso zenotho kazesulwe. Abathengiselayo laba bagqibe umkhankaso wabo esithithini sikaloliwe eNational Railways of Zimbabwe, lapho izikhulumi zonke zikhuthaza amazwe entshonalanga ukuthi kabesule izijeziso lezi ngoba zibulala eleZimbabwe. Omunye wabo nguPastor Hobe oye-AFM Church okhulume emele amabandla ezenkolo. Omunye osola lezi jezo umfundisi David Moyo.
Njengomunye wabafundisi lapho ngithi le into imbi kakhulu, sesibonile ilimaze, we can't even do izinto business wise, it has crippled us. Ukuthi thina siyenza ama transactions ngaphandle kwelizwe sokunzima, sokufanele ukuthi uzocela omakhelwane ukuthi bekwenze zonke izinto esizenzayo ukuthi zinzima kakhulu. Le bantwaneni bethu sesikuthola kunzima ukuthi bezihambele nje kalula beyenza izifundo zabo. Ya, yikho kusilima.
Bekule baningi abasakhulayo kulomkhankaso. Uushe Jena lilunga lebandla leZANU-PF eyilo eliqoqela umkhankaso.
Abuye sibone kufanele, especially thina ama youth njengentanga yabancane abasakhulayo, sibonile kuti ilanga yokuti tisupport okwenzele kuti ama opportunity afalekileyo china sithumela kuma western countries kuti babone kuti abantu abatsha siyakhala kakhulu basivalele ama opportunity sicela ukuthi abantu kusebenzelana ngamanye amazwi like ama industry ethu avalile sinandelele ukuthi ama youth amaningi awasebenzi.
Ababalisi labo bebekhona bebhikitsha kulumkhankaso. Unkosazana Beauty Moyo ngumbalisi uthi laye osekela uhlolo lukamongameli Mnangagwa olwentuthuko kuhlelo Teachers for Economic Development.
Nama-teachers for economic development. Ngoba at the end of the day thina we used to survive on our salaries. But that one is no longer the thing.
Ngoba kuyi economy yabona ukuthi akukhathi. As before the imali ekuphilisa ngenxa yama-sanction. Konke vele kusukela kuma-sanction ukuthi economy ibe so. So vele kasi Africa is
before the imali yanelayo into zayadura kuphele kwaba abantwana ezikolo bayafunda baqede lapho baphenduka bathengisa amatamatisi.
Kodwa unkosazana Sanazile Nkomo ohlala koBulawayo uthi izijeziso zenotho lezi akumelanga zesulwe ngoba abantu beZimbabwe bayahlukuluzwa.
Sikhume siya ngapha ama-sanctions kungela mali lokhu ze nisingela freedom eZimbabwe. Abalungise kwalapha kuqala eZimbabwe kuphelile ukuze i-tribalism evele ikhona khonapha eZimbabwe yemele iphele kuqala. Yela kumele kuphele. Kahlazi. Ama-sanctions.
Amazwi kamankomo asekelwa ngumnumzana Jabu Ncube othi uhlupheke kakhulu lokho eZimbabwe lathola uzibuse.
Ama-sanction ahlalenji khona kadethi baqamula abantu izandla egwanda bengenela abantu dodudube batsha ethi lamina yama-election azabe free and fair akulaza free and fair enkadisa kusebenza ngize umntana bami sebezisebela abazukulu lokhu kunja kulanto entshintshileyo kanti likhalelelani ukuthi kuthiwa ama-sanction athitheli ukwenzani.
Umkhankaso wokulwisana lezi jezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF ngamazwe entshonalanga usekelwa yinhlanganiso ye-Southern African Development Community njalo uqhutshwa mnyaka yonke ngalesi sikhathi. Ngiyimela i-Studio 7 koBulawayo, ikhameramu Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo kulehlengana labeZimbabwe ebelivuthene ehofisini yommeli welizwe leli eHaburoni namhla benanza usuku lokukhankasela ukwesulwa kwezijeziso zenotho olwe-SADC Anti-Sanctions Day. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube ungenele lo mbuthano waqoqa lolu daba.
Izikhulumi ngobuningi kulombuthano kade zilomlayezo othi kumele zesulwe izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU PF ngamazwe angentshonalanga. Kodwa kumehluko leminye eminyaka iningi lezikhulumi kade kuyizalwane zeZimbabwe ezihlala eHaburoni. Umsekeli komela iZimbabwe kweleBotswana umnumzana Witness Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi usuku lolu luqakathekile ukuze kufakwe umfutha kumazwe ethesa abanye beZimbabwe izijeziso zenotho.
So leli langa waba lilanga abathi bona amazwe akulo iningizimu kweAfrika ahlangana bambisane athi wona no izijeziso zenotho ezafaka kweZimbabwe kazisuswe, izijeziso zenotho lezi zafaka eZimbabwe kazincedi lutho, kakukhulunyisane izijeziso lezi izijeziso ezingekho emthethweni ngoba kazange zivunyelwane ngaphi enhlanganisweni yomhlaba wonke esithi thina ngesilungu United Nations.
Umnumzana Sifa Sithuma obemele i-Diaspora Community uthi sesifikile isikhathi sokuthi amazwe entshonalanga esule izijeziso zenotho lezi.
Iminyaka isiminingi lokho kukhulunywa ngendaba efanayo and akulamehluko. Lamazwe nalawo EU labo America labo bakhanya kakubatshintshi i-campaign nale yenzakalayo. Ngibona ingathi iZimbabwe simele ikhangele ku-different direction. Who are their friends? Ngoba nokuzwanana nabo. Rally abantu amazwe nalawo akube yiwo lawo kabuye strong ekhanya ukuthi azonceda not ezowona lawo.
Umnumzana Njabulo Ncube ohlala eHaburoni ongenela umbuthano lo laye ukhala ngezijeziso lezi.
So ku-affecte kwancindezela uzulu wonke weZimbabwe ngezindlela ezihlukeneyo. Abanye abaphumileyo khonapha lanxa bengaze bafe bengaphandle kwelizwe. Kunzima njalo kuyadula ukuthi sithi repatriate ama-bodies back home. Abantwana bethu they've lost their identity, kabakwazi lokuthi izihlobo zabo ngobani ekhaya. Kube kanti economically vele sokusi-affectile ngoba kasikwanisi ukuthi sibe at par lamanye amazwe ukuthengisa nokuthengiselana.
Osakhula leminyaka yamachuma amabili lantathu onolwandle Ncube uthi phose impilo yakhe yonke useyiphilele eZimbabwe lingaphansi kwesiyeso zenotho. Uthi lokhu kwenza ukuthi abasakhulayo bazibone bempofu kulabanye babo abasemazweni angumakhelwane. Izikhulumiza kwamanye amazwe kade ezimbili kuphela lonyaka ziqoqela umela ilizwe leCuba kule Botswana umnzana Orlando Alvarez kanye lomela iSaharawi umnzana Mohamed Samba. Alvarez uthi njengabantu beCuba bayazi ubuhlungu obubhekane labantu beZimbabwe ngoba labo ilizwe lalo lingaphansi kweziyeso zenotho.
For 60 years now, Cuba has lived under a harsh economic, financial and commercial embargoes.
Okweminyaka eminingi eCuba liphila ngaphansi kwezijeziso zenotho ezafakwa ngeUnited States. Lokhu ngokufanalo okwenziwa elizweni lenu. Izijeziso lezi zayalwa ngamanye amazwe kodwa ziyafuqwa kuphela.
USamba yena uthi bazaqhubeka bemele eZimbabwe kulezijeziso zenotho kumbe zingekho. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kulemtatheli izindaba esezibumbe inhlanganiso ye-Journalists for Economic Development ebizwa njalo ngokuthi yi-Journalists for ED. Kubikwa ukuba intatheli izindaba ezedlula amakhulu amahlanu zifakwe kuqembu leli izolo abanye bengazilutho ngakho. Abakhokhela iqembu leli bathi bafisa ukuthuthukisa intatheli izindaba okumele njalo zithaphe izindaba ziveza ukusekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa okhangelelwe ukuba uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Nick Mangwana umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko utshele iStudio 7 ukuthi sebebikelwe ngeqembu leli elizasungulwa kusemthethweni kunsukwana ezilandelayo. Umsakazo weVoice of America uthi intatheli izindaba zeVOA Zimbabwe Service kazilani leqembu leli ngoba zona zithapha indaba ezilohlonzi njalo azidlelani lohulumende. Umnumzana Njabulo Ncube umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuyamangalisa okwenziwe ngababumbi ababumbe leli qembu.
Into yangikhona yasimangaza ngoba nami ngithe ngivuka ngabona sengifakiwe ugroup yenaleyo. Angazi ukuthi u-administrator yangikhona ngubani nokuthi inamba yami ithethe ngapi. Abantu abaningi bayakhonona ukuthi kanti uhamba njani sephonge ukufakwa emagroupini abangawaziyo. Kodwa abantu intatheli izindaba eziningi ziyatsho ukuthi khona ingani benzele ukuthi bekhiswele abantu njengoba sikhangelele ukhetho oluzayo. Ngomnyaka ozayo yake thusa ukuthi ngabe kungamaqhinga okuthi khona kufanele bebhale nibesakaze kuhle ngomongameli akuya bethusa abantu babuthuku.
Manje akuphumeki yini kuqembu leli?
Akuyaphumeka, angisho anti ulalulungele ukuphuma kugrupu kodwa akulula kulabo abasebenzela amaphepha kahulumende labasakazela ZBC ngoba ngakhanya bephuma kahle ukuthiwe wena awuthakazeleli umongameli. Abantu sebesaba ukuthi balahlekelwa imisebenzi. Intatheli izindaba ziyakhala kodwa ziyesaba ukukhipha inyembezi ngoba inyembezi zingabonakala yathiwa khona abasapota iqembu eliphikisanayo.
Kodwa uyibona njani injongo yabo yena leyi yeqembu leli?
Hayi, injongo yeqembu leyi nje mina lapha engihlezi khona ngingakubona ngabantu abathathekileyo bebona onwa amanye amaqembu onke athi for igili ngawindi for igi lokulalokhu yabo.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahleli bezindaba ezimeleyo eZimbabwe Editors Forum. Sixoxela eseHarare siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Mnashe Mthutsa okubandla leZANU PF.
Kesho kuchagiza mkali, ili kachagiza mkali, ili indigenization, economic empowerment. Kesho kujenga upresident mnangagua, uwe elofangoti ene economic development. So unanuzela ma organization zamani that has been created, ama organization a create wangu kutubona bache hai, sifambenda na umbono, lesibono sida president, oti yena, iZimbabwe ayine economic development, mhlawumbe singayaphambili njengelizwe. So my bona kula message for economic development or teachers for economic development, generally for economic development, I think it's just an agenda, a setting, a call and illusion, ukuthi wonke umuntu uyavuma kuhlangothi abakile lona, whether we journalist, whether umbalisi, whether uyalima, ukuthi hayi sonke sikwenzayo sikwenzela for economic development. And ngibona ngani yikho okwenzakalayo kathesi. Yes, economic development application yakhona iba ngu-EP, so kungani ukukhuluma ngelizwe lomuntu kodwa sikhuluma nge-economic development.
Yes, siyabona kule group entsha kumbe ngithi iqembu elitsha okuthiwa journalist for ED elibunjiweyo, kulabantu abathi bapho kuphoselwa phakathi. So abantu abafoswa yini kumbe abanjwa ngeganya futhi angena khona ngenkani?
Nga ufakiwe endaweni ongafuni ukuba kuyo uyaphuma nje. I think into enjalo ungabona la ukuthi kunje wena i-journalist ungabona sofakiwe ebhukhuphini njalo aso whether ngifake ngenkani kumbe ngenze njani wena nxa ungafuni ndiya phonga ukuphuma ungabi phakathi kwakho.
Umnumzana Munashe Mthutha ubandla lezanu PF sixoxelaye eseHarare. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omhlangano walo omkhulu weCongress asesemaphethelweni njalo uzaqala ngowePolitburo kusasa kulandele weCentral Committee ukuthi omkhulu wokukhetha abakhokheli uqhutshwe ngolwesihlanu. Lokhu kuvezwe ngumabhalane waleli bandla umnumzana Obert Mpofu otshele iStudio 7 ukuthi akusiqiniso ukuthi kulokubangisana isikhundla phakathi komkhokheli wezanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Njalo izigaba zonke sezikhethe ukuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke ekhokhela. Asizweni umnumzana Mpofu echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
No, sesiqedile konke okumele kwenziwe Sithandekile. Amalungiselelo akhona wonke ade sihlangene sitshengisana ukuthi i-department le-department eyanikwa umsebenzi wokuthi ilungiselele i-Congress le enkulu kangaka basinike i-report yabo konke okukhanya sekulungisiwe and sesikumele sesikulindele nje ukuthi mhlangano uqalise kusasa njengoba uzaqalisa kusasa nge-Politburo kusuka lapho ngolwesine sesiba le-Central Committee. Then umhlangano omkhulu uzakhona ngolwesihlanu. Isathi sile mhlangano insuku zonke lezi izolo nje ade ngikhokhele imhlangano e-coordinator khonokho amalungiselelo e-Congress. And yiwo umhlangano oqedise konke ongabe kufunakala ukuthi kwenziwe. Njalo ngisuthisekile nakukhokheli bonke kusuthisekile ukuthi hhayi sesingaba kumumo wokuthi sesiredi ukuthi singaqalisa nge-Congress yethu. Namhlanje nje ababhizi abafaka izakhiwo nalokho kumele kwenziwe elokhu zenku venue njengoba i-venue zaba e-HICC e-Sheraton. Konke okumele kwenzakale khona sekwenziwe. Lokhu kuzalandelwa imihlangano leyo engitshele ngayo ezaba le-program ye-agenda.
Kulabo abangakwaziyo ukuthi umhlangano lo ngowani esingathi kumqoka okuzayenziwa kuwo yikuphi ngaliphi la?
Umhlangano lo ngomkhulu kakhulu kubandla le-ZANU-P F okuthiwa yi-elective congress. Izakhetha ubukhokheli obutsha obuzakhokhela iparty iZANU-P F okweminyaka emihlanu ezayo. Yiyo njalo ezabuya lezinqumo ezizatshengisa indlela okuthiwa i-roadmap ezasetshenzwa ngayo kwiminyaka leyo emihlanu esizinike yona. Njengoba sithi i-elective congress kuzakhethwa upresident, kukhethwe abasekeli bakhe, kukhethwe ama-politburo nama-central committee members, kusiba njalo kusiba njeyana. Yiko ukhathe okwedlula yonke imihlangano esiyenza lokuthiwa ngama-conference. Kukhangelekile ukuthi kuzabonakala imisebenzi enziwe yiphathi kwiminyaka edlulileyo emihlanu, njalo nalokho esifuna ukukwenza iminyaka emihlanu ezayo. Kodwa sile njongo yokuthi khona ukuthiwa yipini ethi khangele inotho lokuthuthukisa izigaba ezindaweni ezijeneyo kungathiwa ngamuntu kumbe izigaba ngaphandle.
Kule minye imbiko ethi kungabe kulokungazwisisani phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Chiwenga, kukhona yini elikwaziyo njengebandla ukuthi yena thathe lesi sikhona?
Leyo imbiko ezivela kulabo abasizondayo, kulabo abantu abahlala bebhilisana lathi, akula kuxokozela, akula kuxabana phakathi kobukhokheli bethu, phakathi kwababa uMnangagwa lobaba uChiwenga. Izifiso zabantu laba abangazwisisi ukuthi zamtiyo zisebenza njani. Ngikhuluma kunjenjenje yonke amaprovinsi jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili.
Lo ngumnumzana Obed Mpofu, umabhalane webandla leZANU PF, obexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Umumo wezomnotho eZimbabwe uqhubekela phambili usinda abanengi, abantu bakhala ngokuselakala kwemsebenzi noma ilizwe ligcwele abantu abafundileyo, osokusenza ukuthi wonke umuntu azame ukuthengisa impahla etshiyeneyo kumbe ukudla. Ingcwethi zithi kuzathatha iminyaka eminingi ukubana lowo mumo uguquke ngoba kuvele kufanele kulungiswe inkokheli yelizwe. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Bulisani Ncube, usomabhizimusi wakoBulawayo ngalolu daba.
I-economy yeZimbabwe iyadula ngoba ayinandeli i-basic economies okwenzakala kwamanye amazwe, kuyukuthi uyabekhuluma ngokuthi yiye ayi-economic fundamental ezenza ukuthi izinto zihambe zithuzile. I-economy yeZimbabwe ihlupha ngokuthi lilizwe lamagwese nabanye nje abantu abazithovela amakhaya. Nxa abantu bevukekele abavuki becabanga ukuthi bayarun ama-business using conventional ways esijayele, hhayi bavuka ngibesiya emakhasini ikho engakuthi.
Liphila njani-ke xa ungakwazi ukuthi kusasa kuyavuka kumi njani?
Abantu sebajayela, like engikuthoyo ukuthi usemakhasini. Nawe nxa uvuka ekuseni uyavuka udinga ukuthi uyakusifikisa amakhasi, lapho zabe uyashova khona ubona ukuthi kwenzakalani. Sekungcono ilanga lilathi litshona ukume lokungaphuma la, ngoba phela nxa sikhuluma nge-conventional business kayisekho ngoba akuna-conventional economy. Uyabona ilizwe lethu is now made up of economies akubiza ngokuthi ngama-rent cars aba-abitrekwa yikho kuma kweli. So kuze kumbindi nje wabaphandle. Akulamuntu ongathi wena lo, ngoba anti abona ukuthi nxa ukhanyele into yonke, akulamuntu ongathi wena ngithenga ibhokisi leli nge-10 cent imakhafi yami 15%, imakhafi can be anything even 100% as long as utholile umuntu ozavuma ukuthenga ebetrayi. Yiyimpilo yangkwazi.
Manje ubona kuyinto elingaphila layo okwesikhathi esinga ngakanani ngoba lokhu sokuqhubeke okwesikhathi eside?
Kuze athathe isikhathi eside ukuthi kudlule, ngoba ayisikho phela ukuthi okwento lokhu kwenziwa ngabantu kazana kuphela, kwenziwa nguye wonke muntu. Abantu kazana sebakujayela, njalo sokukhanya ngathi ayinto nje enormal. Kwamanye amazwe abangakukhangela bethi lokhu ku-abnormal, lapha thina sikukhangele kunormal. Nomana kunormal kithi ukuthi umuntu umbone ethole umxhala wemali ehlezi esitridi neyithi. Wena khona ngapha e-America that would be very abnormal ukuthi umuntu yabe ethole large quantities of money ethengisa esitridini, ethengisa imali not ukuthi ethengisa ukuthi kade ethengisa lokhu sebenza imali. So it is out of us, sokunormal.
Nxa sikhangela ukuthi umkhonomi uya ngaphi, uthe wona kuzathatha isikhathi ukuthi into zibe normal, ukhangela isikhathi esingakanani?
Hayi, Kuko kumebayo, angiti hala mele wabudungu, gabazi nisema mwudungu. Yiko, kuja kata iskati SPT, as long as hala mele wabudungu, kebe nga zinisela mwudungu, sa jongo ba, kuli simo sezi mto katee. Kwa mshabeza fumu mwudungu, sa awutati iskati mwudungu, kukutu mwudungu se. Mwaba, angiti, angiti kitu mwende, owa konji, mwudungu njena, ipoli salenzo mwende liwenze, ikoti yenzo mwende liwenze, kuyakwenza kumele abekwenze ukuphela nje oni leyo owekumthetho ajezi ngokufaneleyo kodwa kwakhesa akunamuntu ojeziswayo as long as ule mali yakho njalo leyo mali ukuthi uyithole njani akudingeki ngoba ngalesi kakho ongathi yena yabona nansi ndizami le emasamsoke ngiyitholise nansi imali ngezimali laphana kuhle ngayilandela nansi ngathenga indlu uyilandele nje uyibone nje ungatholi okungcolileyo kumbohamba ngewonder fity abantu angabahamba ngewonder fity kakho ngakunika nje just i-paper trail yokuthi imali yatholakale njani konoku ukuthi kulungisekwe kudingeka abantibukayo ukuthi bathi hhayi sokufikile ekucineni benze okumele kwenze
nxa usitsho njalo sesikhangela ukuhlawula ama-taxes kusho ukuthi kule mali eziningi ezilahlekayo ezingabhadalwayo ngabantu
abantu benza imali bengabhadali i-tax imikhona osobhadala i-tax ibona la amakhampani amalutshwana amakhulu alandelekayo but iningi akubhadali i-tax abantu abayebi benza imali abubhadala i-tax nxa uyi-gold dealer uhambe usiyathenga i-gold idile ithengiswa ku-black market uyabhadala kubani i-tax i-record yakhona ingani kunarecord but okwenza konke khonokho kungalungiseki yokuthi laba kumele bakulungi kabazimiselanga ukuthi bakulungi
Umnumzana Bulisani Ncube usomabhizimusi exoxa ekubulawayo ngocingo. Isizalwane zeZimbabwe eziphila ngokuthengisa imizimba eJohannesburg zithi sezisebenzela evalweni ngemva kokubulawa kwabathengisa imizimba abayisithupha okungabantu abacabangela ukuthi iningi labo ngabeZimbabwe.
Abaphila ngokuthengisa imizimba laba endaweni ezicajileyo lemnyameni baphumele egcekeni namuhla betshengisela eJohannesburg Magistrate Court lapho bekumiswa khona ngokwesithathu owesilisa owetheswa icala lokubulala oyedwa owesifazane laba. Bathi impilo zabo asaphephanga ngemva kokubulawa kwabanye babo. Izidumbu zabayisithupha zatholakala kwenye ikampani ekhanda imota sezonakele. Esinye satholakala ebhimu, esinye sitshwadikwe phansi kwezibi, ezinye zifihlwe emoteni ezolungiswa. Owesifazane weZimbabwe laye owenza lo umsebenzi ongathandanga ukuvezwa igama, utshele iStudio 7 ukuthi sebesebenza bethwele amathumbu ezandla.
Into esifuna yi-justice, traumatizing. Fear is always there every day and night, right? So there's nothing we can do but the workers must wait.
Umunye weZimbabwe njalo utshele iStudio 7 ukuthi abathandabuza ukuthi iningi lalabo abafileyo izizalwane zeZimbabwe njengoba kusaziwa ukuthi lo owetheswa icala ubehambe zingela abeZimbabwe ikakhulu abakhuluma ulimi lwesiShona. Kodwa ke le yinto engazange ifakazwe amapholisa labachuchise.
Oh, le nto yenzakele lapha ibhlungu kakhulu ngoba ubulela abomama ama breadwinners abantu okumele be support ifamily. Sila ngomsebenzi abasithanda but kufuna ukuthi imuli zethu ziye esikolweni zingafani nathi abantu abethu singabengame emgwaqweni njengathi besiphakamisele phambili ngoba manje siyakhula sibadala.
Esinye sizalwane sakwele South Africa laso esingathandanga ukuvezwa igama sithi akuziseki ukuthi kungani umuntu ezakhetha ukuyabulala abantu abaziphandelayo njengaye wonke umuntu.
Sicela ukuthi nje uhulumeni nje asibekelele thina as ama-sex workers asikade in terms especially in terms to on thanks to amaphoyisa. Sicela ukuthi amaphoyisa asize.
Isikhulume senhlanganiso esisonke National Sex Workers Association umnumzana Kahleko Rasebize uthi okuzalamulela abathengisa imizimba laba yikuthi bavunyelwe ukwenza umsebenzi wabo okusemthethweni.
Bafanele ba-decriminalize i-sex work. Let the people enjoy the full constitution they can't. I thank you.
umthethwandaba namuhla uzokunengi ngalo oyetheswa icala lokubulala oyedwa obesifazane laba. Ngowesilisa oleminyaka engamachumi amabili. Igama lakhe uSifiso Mkhwananzi. Uye waqanjwa ngabanye njengomuntu oseke wazama ukubulala abanye babo baphunyuka. Yena ke uthe ufuna ukufaka isicelo sokuthi icala lakhe lithethwe ephandle kodwa isikhulumeli seviyo labathutshisa unkosikazi Phindi Mjonondwana uthi bazaphikisana lesicelo lesi.
Ngakho abantu ababhekane namacala okuhlukumezwa kwabesifazane lawo macala njalo siwathatha serious kakhulu si-NPA.
Umsolwa ukhangelele ukuthi aphenduke emthethwandaba mhlaka 31 Mfumfu ezofaka isicelo sakhe se-bail. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa eThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo olivalelisayo ngugaino kumede sayiti.